Kuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Ngalivuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolosithathu mhla ka 26 kumpalakazi 2018 ngelanga le boxing day. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, cebo bani elizasetshenziswa libandla le MDC ukuthi lingene kukhetho oluzayo oluzakuba lempumela evumakalayo.
Angazi ukuthi ngubani oyabe efisa ukuthi njalo ekhangelela ukuthi uPresident Mr. Chamisa angakhangela eceleni nxa uZulu weZimbabwe eqhubekela phambili ehlupheka ngendlela ahlupheka ngayo esikhathi.
Umphathi ntambo wezamandla e-energy uMnumzana Joram Gumbo uthi okubangela ukusilela kwamafutha ezimota ngumkambo wensitha i-black market.
Mina njengominister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities singathi wona ama-long-term facilities.
Lamhlanje siqhubeka ngehlandla lesibili lodaba lokuthi amahlabeleli besigaba semandebeleni abaphiwa thuba emisakazweni lemaklabhini okwenza bengaphumeleli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kambe cebo bani elingasetshenziswa libandla le-MDC ukuthi lingene kukhetho oluzayo oluzakuba lulempumela evumakalayo? Ukuze sizwe okuningi okuzakhangelelwa ngabasekeli baleli bandla kumnyaka esiwusungulayo kunsukwana ezilandelayo, sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, umnumzana Nkululeko Sibanda. Saqala ke ngokumbuza ukuthi kanti kungani leli bandla lalithembise uZulu ukuthi kuza kuba lenhlelo eziningi ezigoqela ukutshengisela ezizalungisisa umumo wezombusazwe.
UPresident Mthamisa ufaka abantu esitaladeni sikhangela umhla ka 29 November. Wazothi ngemva kwalokho sokufanele sibe sikhulumisana, kudinga ukuthi kathi ngubani ongavuma ukuthi kulungiswe indaba zodubo elizweni. Ngakho ke ngibona ngani kuliqiniso ukuthi abantu bebezatshengisela nje bangaqhubeka besiya phambili bekhokhelwa nguPresident Mthamisa la ngebandla le-MDC xa kuyukuthi izinto zelizwe kazilungiswanga kahle kusiya phambili. UZimbabwe fanele akhangelele ukuthi mhlawumbe umnyaka ka-2019 ungaba umnyaka ongaletha inguquko le ebekhangelele abantu kakhulu ku-2018. Ngibone ngani umsebenzi kaPresident Chamisa uqhubekela phambili.
Zikhona yini inhlelo uZulu amele azikhangelele ezebandla kuqala nje umnyaka lo?
Zikhona inhlelo ezithize ezokuthi ufana lokuthi umnyaka olandelayo uPresident Chamisa njengoba esevele waqalisa ukukhulumisana le-nkokheli zamanye amazwe uzala esiya phambili njalo uzaphenduka ebantwini njengenhlala yenza ekhulumisana labantu bezalanzelizi ukuthi kwenziwa njani ukuthi sikhulule ilizwe lethu silethe ukuphumelela lokuthula. Ngemva kwalokho imihlangano zabamnengi phakathi kukapresident Nelson Chamisa labalandela ibandla loZimbabwe jikelele. Lokhu-ke uhlelo lukapresident Chamisa olwenkulumo ezingalungisisa indaba zakhe ezinhlanu ezokuthuthukisa ilizwe sikhangelele ukuthi lungaqhubekela phambili ku-2019.
Bakhona abasola ibandla besithi lokhu ligxile kukhetho olwedluleyo lingakhangeli oluzayo, ukubana ngali yaqala ukuthi inhlelo elisifake phambili ezifana lezokulungisisa ezokhetho kulesikhathi njengakathesi, kungani lingani lilokhu lisemuva njengaloko okukhulunywa abanye?
Ngibone ngani laba abakhuluma ngalolu hlobo abantu abangazisiyo ukuthi iZimbabwe iminjani njalo ukuthi iy'nhlelo zikapresident Chamisa ziminjani. Okusegcekeni ukuthi uZulu weZimbabwe sikhuluma kanje akala ngisho iphetroli, izinto ezitolo ziyakhwela, ezibhedlela kula mithi odokotela abasezitaladeni kabasebenzi. Ziningi izinto kwele Zimbabwe ezihluphayo kakhulu ezingafanelanga zimelelela kusasa, ezimelela ukuthi zilungiswe ngenxa yokuthi uzulu weZimbabwe angathola obuvelo. UPresident Nelson Chamisa nxa ekhuluma indaba azikhulumayo ngathi sikhangelela izonhlupho ezitholakala elizweni leZimbabwe, akadingi ukukhuluma ngenhlupho zokuthi kanti ukhetho belo hamba njani. Nxa ekhuluma ngokhetho uthi hayi iqiniso kaliphumele egcekeni, kodwa engisakuthanda ukuthi ngilungisise ezomkhonomi welizwe, ngilungisise zokubusa kwelizwe ukwenzela ukuthi singalilokhu sisiba lelizwe elisemva kakhulu. Angazi ukuthi ngubani oyabe efisa ukuthi njalo ekhangelela ukuthi uPresident Nelson Chamisa angakhangela eceleni nxa uzulu weZimbabwe eqhubekela phambili ehlupheka ngendlela ahlupheka ngayo kwesi sikhathi. UPresident Chamisa ngeke aze akhangele eceleni uzale lokho esithi esebenza nzima ukuthi lezi zinto ezifana ezenza ukuthi kube lokuthi bekho nje zilungisise.
Hayi, kwezwakala, sibongile kakhulu. Ungavalelisa abalaleli.
Ngithi mina abalaleli ngababambelele khonapho bazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa ulwisa nje ekhangele icele labo isikhathi sonke.
Hayi, siyabonga.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseBhilitane. Umphathi ntambo kahulumende obona ngamandla kagetsi, umnumzana Joram Gumbo, uthi abantu abafuna ukuzinothisa ngesiphangiphangi ngokuthengisa amafutha ezimota emkambo wensitha yibo ababangela ukuthi kube lokusilela kwamafutha la. Lokhu kwenzakala iningi labantu lisithi alenelisanga ukwethekelela abangane lezihlobo ngaleli khefu elekhisimusi ngenxa yokuswelakala kwepetulo kanye le-diesel. Abanini bamabhasi bathi sebekhweze imbadalo ngokuphindwe kane ngoba labo bathola ingcosana emagalajini bese besiyayithenga kwemkambo wensitha ngentengo ephezulu kakhulu. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomphathi ntambo uGumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ukusukela ku-April this year kina sasi sebenzisa 1.9 million liters as a diesel a day, about 900,000 liters as a petrol. Okwakade sengikhuluma lawe sokwajamba kwayaphezulu, i-diesel sesebenzisa 4.1 million liters a day, i-petrol 3.8 million liters a day. Okutsho ukuthi kona sokufuneka ukuthi uhulumende ayengezele imali. Manje imali into ehluphayo kwakathesi ukuthi kona i-forex asilayo. I-forex esizuzayo kwakathesi sisebenzisa ukuthenga imithi ezibhedlela, iwithi kuma-farmers abalimayo. Manje nxa sokubuya kupetrol thina sifuna ukuthi basinike kumbeni ngithi mina banike ama-oil companies imali efanayo le 35 million liters. Mina njengo-minister we-energy ngizama lami ukuthi ngibe lama-plans okuthi kona sibe lama-facilities singathi wona ama-long-term facilities. Nxa ngiyenza khonoko ngenzela ukuthi abantu bakhithi nxa sesisela i-forex babe bancedakali ukuthi kuza kuba kuleyinye i-facility ezayo ngoba kuba incedisa. But into ehlupha ukuthi kona i-fuel yethu lapha e-region esadikla yinto esichiphileyo okwenza ukuthi abantu abavela phandle kweZimbabwe babuya eZimbabwe beyithatha ifuel yethu baphumelayo phandle. Abanye abakhithi labo sebeyenza labo i-black market selling, yibo abathengisela abamabhasi amabhasi. Ubona labo sebekhweza ama-fees abo ngoba sebethengisa ifuel yabo kumakorokoza ngathi ku-black market. Ungangena eHarare ngoba uye ngaphi eZimbabwe uzathola ukuthi ungabona izimota ziselayinini ukhangele ukuthi e-service station kunama-jerrycan amangaki, uzamangala ukuthi kanti ukuhamba njani. But kuphonga ukutshengisa nje ukuthi kona abantu abaningi sebenza i-business, abemichova abasachovi sebethenga i-business ifuel bethengisa. Abanye abalama-drums labo sebehlala lokho belanda kona uti namhla ingapi petrol ikwi service station wethenga ipetrol yeno midizi wethengisa ku black market wesenza imali
abanye phela bathi ngabe amafutha la ezimota akhona ayinela ngabe akula umuntu owathengisa kumkambo wensithi
ku April lo May sebenzisa 1.9 million liters a diesel okwakathi esinkuluma lawo sebenzisa 4.1 million liters kuhamba njalo koko imesi mhlobane ezinjalo ngoba ungathi wena kumbeniswa kulezi moto eziningi ukuthi industry isivukile ijump yangukona iphonga ukujengisa ukuthi kule black market we are now the cheapest petrol sellers in the region. So what actually like supporting everybody. So we must change the petrol yet. Yiko abanye okwakathesi ungayakho kwamanye amagarage uzayithola ipetrol ikona ngoba sebedengisa lama US dollars okungavunyelwanga uhulumende. Ungabona laba abadengisa ngohulumende lama US dollars ipetrol labo ihlala ikona ngoba sebesenzisa iprice efana na leyaphandle. Into ekona ukuthi kona thina sesithethi bond yethu ukuthi akayila irate efana nale US dollars. Yiko ukuhlupha kwakathesi. It's just because of the rating. Yinto ehlupha kwakathesi eZimbabwe. But ukuthi petrol ikona lethi zilikona yiko kulama line. One or two garages ungathola kungela line kungela fuel but the third one there will be fuel and that is normal. That is what has always been happening. But uzabona ukuthi ezinye izimoto uzibona ungazibona lapha egarage le ukhambe wile kwini garage nethu uzabathola lokho ekona lokho belandisela ukuthi petrol ingapi diesel ingapi bethenga befake emadramini. Mina nguminista mina umunye wakhuluma kimi engangazi wathi yena uyazi mina sengile 4 drums ekhaya. So lapha ngifuna ukuthi nibe lesihlalo kona ngizabale 1000 liters ngoba ngoJanuary petrol izakhwela kona ngizadengisa. So ngiyakutshela into engiyaziyo
umnyaka lo ozayo libona kusiba njani ngodaba lwamafutha ezimoto ukuzaba lobubelo
ukubona kwami mina njengominister we energy and power development engizakutshela ukuthi uhulumende akuyenze yikuthi kona siyadjust iprice yethu singaphonga ukuadjust iprice yethu ngoba ukuthi sivumele abalama company abo ukuthi bazithengele bona ipetrol yabo le diesel phandle uzabona kuzalunga.
Alo ke ngumnumzana Joram Gumbo umphathi ntambo kahulumende obona ngezamandla eenergy ubexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga we studio 7 eseHarare. Izolo ke bekulilanga lekhisimusi abaningi abathi balidle nzima bedanile ngenxa yokoma kwezomnotho. Intathela izindaba yestudio 7 uEzra Chisas Manda ubhodabhode ngendawana zakobulawayo exoxa lezakhamizi ngaleli langa lekhisimusi abanye bebingelela izihlobo labangane wasethulela udaba olulandelayo.
Ngemva kokubhodabhoda kancane ehlanganekele ozulu okontuthuzethu nqa lapho-ke abantu abahlelike emakhaya behlale njengemuli xoxile abanye babo bebingelela ihlobo labangane kungekhisimusi kunjenje.
Salubonani, salubonani, ninjani? Mina ngingulisa, just wishing abazali bami, umamami, my family, a Merry Christmas. Sijabuleni sonke, selithanda, thank you.
Happy Christmas, proud inyoni, se plawayo, ukholisa phambili, asikholiseni. Sengena lomnyaka omutsha sikholisa njalo, sambeni sonke.
Ngumama Khumalo, ngithi ngilibingelele, ngekhisimusi, ngisithi bantu bevungu, elwaGweru, sunrise. Esikombingo linjani khona ngapho, ngabona liba lekhisimusi enhle, ngilifisela futhi ikhisimusi enhle. Ngizalibona umnyaka uqala.
Merry Christmas usebulawayo lapha ngugift Karidze ngibingelela unkosikazi wami ngisithi uRebecca Moyo lo gift lo Omega Karidze lo Samantha ngisithi umamami okhona edle kuhle ekhisimusi lonke yangibingelela.
Ngathanda ukubingelela ugogo wami Madlamini eMagwegwe ngisithi Merry Christmas lo gogo uMangwenya khona ngale futhi eMagwegwe Merry Christmas. Ngithi Merry Christmas kusithandwa senhliziyo yami uAmukela khona leBotswana.
Ya medime kulegani nyati ndi umjisha monse ne mdizi ndi zwa kwa tobwe ndi umjisha bonse bashali bangu minari ba mavere bonse mbaba ndi kubajisha umunyaka mpya tiwunjira munyaka mpya mbaba tukolishiro go amen.
Merry Christmas kumama ngosephumla South lo baba. Yithi Merry Christmas kusithanda senhluzo yami ugive semagwekwe.
Sandubingele lungu umama mdala wami emzilikazi noma mdala wami ekwaphuma noma lumo seGoli ethi libele Christmas enhle.
Bengithanda ukuthi Merry Christmas wonke umuntu oyimaziyo from uCarl uChrist lonke ngiyalithanda. I hope you enjoy the rest of your day and night. Sazobalit.
Yeah, my chance mina ngumthoko. Mfoka smile. Ngithanda ukuthi Merry Christmas emergency nami wonke. Wonke angeke ndiqambe amabizo leyazazi.
Hello all there. Mina ngimu Elaine Sadike. I just want to say Merry Christmas to my family which is in Harare labanye bonke abangaziyo. Enjoy your day.
Ngumfoka Ncube umayibonga Alex. I just want to say happy Christmas, Merry Christmas, and a festive season to everyone. And ngiyathanda lonke, let's all enjoy safely.
Lanxa kulobunzima ke ebantwini kuyindlala kunje nje abantu ke batshengisela ubana ke bathandana lokho beyazi ke ikhisimusi ukuthi bana ingemule. Ngimele sithi 7 on 2 zathunqa igama ngeza Jesus Banda.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda liyazi ke ukubana lingasithumela imbono yenu libingelele izihlobo lokunye okunjalo kunombolo zethu +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inamba elingasithumela kona +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Libya zithi isigodlo somphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe sihlaselwe ngamalwa ecatsha. Omunye wabo oziquphule ngebhomba kade alithiye emzimbeni wakhe kwabhubha abantu abathathu. Amapholisa omvukela kwele Sudan akhalise izikhali zawo zikhangele emoyeni bahaza lamagulunede alentuthu ehitshayo bexutsha inkulungwane zabantu ezifolileyo zisiya esigodlweni sikamongameli Omar al-Bashir abathi kasuke embusweni. Okumanje ke kesizwe ihlandla lesibili lendaba zethu lapho isihlaziya izikhalazo zabahlabeleli abadabuka esigabeni semandebeleni abathi abaphiwa thuba emsakazweni lasemaklabhwini okwenza ukuba bengaphumeleli. Lamhlanje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomadlela sikhobokhobo uSamamo. Uqale wambuza ngokuthi yena ulezikhalazo na ngokungaphathwa kuhle engaphiwa ithuba eneneleyo emoyeni lemisakazweni lapha sizweni ngingqoqo.
Umbuzo lo mhlawumbe eminyakeni edlulileyo bengakwazi ukuphendula kuhle, kodwa ngoba sesikhula khulile ngibona ngathi ama-DJs afuna ajwayele ukudlala kakhulu abantu asebengathi bakhula khulile emculweni. Icabanga i-challenge ikithi ama-artist ukuthi into yakho uyilwela kangakanani.
Kodwa kumele umuntu alwe njani lapho?
Ngokuzama ukungena yonke iminyango, ngoba mina 1 ngokuzama ukungena yonke iminyango, 2 nge-product ukuthi product oyenza does it iya aphila na ebantwini. Thems siyayenza izinto zibuye zingakhulumi nabantu and then sibe sesikhala thina sithi khona hayi izinto zethu azichaywa, izinto zethu azithini.
Yeah, I'm so glad why. Hey! Ah!
Kodwa sesikhangela eminye ke imisakazo elizwe lonke egoqela uZBC kuyafanana
abanye kodwa mina ngoba igama sele ngathi likhulile vele somehow they are forced ukuthi bayidlale umculo wabo. So owami umculo uyadlala on national FM, uyadlala on Radio Zimbabwe, uyadlala even ku-Star FM. Sengike ngahamba nganje nama-interviews asentwayo ngisenza ku-Star FM khona leyara lapho engakazi idlale khona maybe i-GFM ngoba mhlawumbe i-target market yabo nomusic wami ngabe unga-aphile i-target market yabo. But mina personally hayi angifuni kuhamba manga bayayidlala iculo yabo.
Ngezinye indlela kulanxaki lolimi
yini? Hayi ngingakuhamba manga maybe eminyakeni edlule nami ngisasekole ngangicabanga kanjalo, but ngabuya la ngaphutha nami ngendlela engiphuthe ngazo bayayidlala imiculo. Okunye yikho ngisithi sami kubuye sisi kuphosele kuma-artist ukuthi bona how bad do you want it. Sometimes the fear is your color sitting ngama-radio stations kathi-ke nathi thina ama-artist asikaphushi ngendlela kumbe thina ama-artist umculo wethu awukhulumi nabantu. Yazi into ma yinhle siswami iya noma kuthiwa uyayi-ignora kanjani uyoze uyithathe umdlalo.
Isikhathi sekhisimusi uzabe utshaya ngabe
ngithi uyiqala labo mama emanama ngiyeza imadlela day and then sekhezi St Joseph komdala umqabo kunyongoa
khona. Uyabudlala ziphi zonke ezakho abazaziyo loko kulingisa lokunye?
Hayi sibanikeza the whole package, silingise here and there sibe sidlala ingoma ngoba ngisarelease ingoma yokuqala i-album yakuqala yayinongamnanku samamo, manje sirelease i-album umajazana. So hayi ubusuku bonke abantu bezikholisele.
Yamukelwa njani emphakathini?
Umajazana hayi no ihamba kakhulu, bayayithanda abantu. Sele nje ukuthi siyenze ama-videos asinyelele abantu.
Ingoma ezingani abantu bazijabulela kakhulu eziphakathi waleli dlalade izi?
Leyo ethi umajazana. Umajazana, 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 umajazana. Ngiyethi isibande lo akanaqiniso ekhuluma ngendoda yayisijeni ngomsouth african iqamba manga sahlanga neboda yakwayisi noma thina we are storytellers. So imiculo wethu isase continuation kuqhubeka sitshela abantu izistori ngomculo.
Omunye ohlabela ngaye njengaye usibandele abantu basebemjayele lapho olingisa khona?
Bayamazi that uyicharacter ngapha kumafilimu kodwa ikucharacter yomafilimu uyabe ezitishe ezizi i-South Africa abe sephuma athi ekhaya epiterisisi ladlala khona ngibe sengisiyahlangana naye ebhoda nami ngisithi ngiyakithi kosiqhobo khona hawu.
Ucha lobani kuleli idlalati?
Idlalati lokuqala uzokhumbula ukuthi ngangisegoli. So sasingene estudio neyindoda okuthiwa uMthabi Simoya, nguye wayeyidlalela amakatari wonke. Kodwa manje kubuye eZimbabwe ngibuye ngaba nebhendi nginabafana bami lapha yibo abangidlalela amakatari.
Ungathi abantu balithakazelela kakhulu okwedlula okulo ngamnanku samamo?
Heyi angeke ngitsho ngibona ngathi sese early ngoba ngilirelease ngoSeptemba. Heyi inkinga ungamnanku samamo naye wayeyi-problem kakhulu. So asazi ukuthi Jehova usibekeleni phambili. Sesiye siyathemba nje ukuthi naleli yohamba likhaya njengongamnanku samamo kumbe limzini asikwazi.
Munye wenya kuzotabulela.
yami ya kumgani wa mpinya roti. Ya wahamba wa mpinya, wa ya kula, watu khamba na mkabuzo. Wabuye sengu kwa. Yeza kiti kwa teksi. Mbulu kwa. Roti. Kwasiwe sizwe nisika skobo kobo. Kwesha kwenyunga. Sisi kati mfele kumo kumo kumbani. Kwasha watike mpinya roti. Kenes. Asambe sike siya kukuzi kuti. Kati wana mfele kumbani. Rakapai. Zet, 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 zet. Jovet, 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 jovet. Jovet siya wana mkalewe. Atipis. From head to toe. Santu and Georgia. When a fellow man. What in the end in a coach? Coach him neck. Yamananga Panda Yamoto long day. Santa got a Kongo Mundo routine. What a end in a coach? Coach him neck. Yamananga panda ya motu jonge. Nge. Nge. Are you possible? Majazana.
Majazana.
Majazane.
Majazane.
Majazana.
Majazana.
Majazane.
Majazane.
Sakasaki Google 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 Google
Machazana, 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 ingoma, emnandi, ingoma, kamadlela sikhobokhobo, samamo, ulalelani ke njalo kusasa, kuhlandla elinye lapho esihlaziya khona indaba zabahlabeleli abavela koBulawayo lendawo zesigaba seMandebeleni abathi bona kabaphiwa thuba yiko bengaphumeleli kodwa lizwile komunye lapho ukuthi besithini kusasa ke sizaba silo munye njalo esihlaziya lolu daba hayi ama sesibiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Asidibaneni njalo kusasa, 6:30 ekuseni kumbe singadibana ntambama lamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo.